Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichana njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 lamhlanje ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo asevumelene lenhlanganiso eqhuba ezokhetho yeZEC ukuthi amalanga okubhalisela ukuvota engezelelwe ngamaviki ayisithupha.
Abantu bethu abaningi abalamabhethi njengokuthi baba affected ngebhuku round. So lokho sokungani sokulungisiwe ukuthi i-register general isizabuya futhi i-register abantu baphiwa amabhethi lama-registration card mahara base bebhaliswa futhi.
Amalunga ebandla lezanu PF awesifazana athi emukela ngenjabulo ukukhethwa kwankosikazi Mebuchi nomona ukuthi akhokhele uhlangothi lwabesifazana isikhundla esasiphethe unkosikazi Grace Mugabe.
Iye uhlangothi lwabomama yagcola uphambaniseke kakhulu ngekuswelakala kokuqondisana nokungazi. Ikwade sakudala khona ukuthi omama ubaba baphobavela kwase emakhaya njengoba majesibetini.
Owaye ngukaputeni weqembu leHighlanders ndawonye leqembu lesizwe lamaWarriors uThulani V. Yancube uthi ikusasa yomdlalo wenguqu kweleZimbabwe iza kuba nengqubela phambili nxa kungavuselelwa inhlelo zabasakhulayo.
Like right now sinama soccer boots. It's not much but iyancedisa abafana. Thina uyakwazi sikhula ama-shooters sase sathola maybe sesilabo 16-17 years. But khathesi sizama ukuthi kunxabele 12 years, 10 years bese beqalisa ukudlala ngama-boots. I think kuzabanceda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iqula lamalunga edale leParliament asuka kumabandla ehlukeneyo kanye lamalunga amabandla alamabandla asezabelweni ezilichumi zelizwe abaphiwa usekelo lwemali yeSwiss Embassy ngemizamo yokuguqula imithetho yokhetho ahlangene izolo esigodlweni belenhlanganiso yokhetho bavumelana ukuthi amalanga okubhalisela ukuvota engezelelwe ngamaviki ayisithupha. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngocweleyo.
Ekhuluma lomsakazi weStudio 7 kobulawayo lamhlanje ngemva komhlangano wamabandla ezombangazwe obuhlafuna ngokuqhubeka kohlelo lweBVR, upolitical liaison officer kubandla leMDCT unkosikazi Nomvula Mguni uveze ukuba amalanga ohlelo lokubhalisa ukuvota aza kwengezelelwa ngamaviki ayisithupha. Isiqinti esisodwa sizaphiwa amalanga ayisikhombisa.
Bensemhlanganweni weZeki le Zanu le MTC kaWishman le MTCT as a political liaison officer for my party. We have agreed ukuthi ama BVR ayengezelelwe nge 6 weeks. Ngenxa yokuthi u phase 1 no phase 2 abenzanga kuhle. Njalo nxa sikhangela ama figures especially akobulawayo aphansi kakhulu.
Elinye ilunga ledale leParliamente uDokotela Ruth Labode uthe lesi sinqumo bayasamukela ngezandla zombili njalo bazafinqa amalogwe baphume ngobunenyi bayekhankasela ukuba abantu bemandebeleni bayebhalisa ukuvota ngoba inani labantu asebebhalisile liphansi kakhulu uma liqathaniswa lezinye izigaba zelizwe.
So into enyathi nganiyahlupa ikuthena abantu bethu abaningi abalamabhethi njengokuthi baba affected ngebhuku round. So lokho sokungani sokulungisiwe ukuthi i-register general isizabuya futhi i-register abantu baphiwa amabhethi lama-registration card mahara base bebhaliswa futhi.
Umabhalane wabasakhulayo kubandla leMDC umnumzana Decent Bajila uthe abatsha labadala bayethuselwa njalo kunenyi okubi okwenzakalayo okungabenqabela ukuba bayebhalisa ukuvota.
abayenza ukuthi abantu babe lezithupha i-office lika registrar general lithi nxa lifika abantu ababhalise ukuvota sebedlulile lokhu kubangela ukuthi abanye abantu bethi bethola izithupha bengasenelisi ukuthi babhalise ukuba ngabantu abavotayo
isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe bayasamukela isinqumo sokwengeza amalanga okubhalisa ukuvota eBVR ngoba kuza kuba lithuba elihle kuzizalwane zeZimbabwe ezisuka kwamanye amazwe
into enhle iextension le abayenzileyo so sesizathatha ithuba leli ukuthi sikhuthaze abantu bephume beyirejista laba kade bengakarejista
uhlelo lokubhalisa ukuvota belukhangelelwe ukuphela kuviki ezayo ngolwesibili njalo kwezinye indawo zelizwe ababhalisela ukuvota basebedlule kwasekulandela abathathisa izithupha obasekubangela ukuthi behluleke ukubhalisa emandebeleni iningi labantu liyehluleka ukuvota ngoba ingwalo zabo zokuzalwa lezithupha kwathabalala ngesikhathi sombhuqazi weGugurahundi njalo kunzima ukuthi bazithole lezo ncwadi ukuze benelise ukuvota ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lezanu PF wesifazana athi emukela ngenjabulo ukukhethwa kwankosikazi Mabel Chinomona ukuthi akhokhele uhlangothi lwabesifazana isikhundla esasiphethwe unkosikazi Grace Mugabe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bebethabe bemanzi te abesifazane ngesikhathi kukhethwa unkosikazi Chinomona ukuba abakhokhele kulolu hlangothi lwabesifazane kuleli bandla. Iningi labo kungabasebethenjiswe ukuxotshwa kuhlangothi lwabesifazane lolu ngezizathu ezigoqela ukweyisa unkosikazi Mugabe. Babesetheswa lecala lokufuna ukuvukela umbuso kalo owayengumongameli welizwe ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Unkosikazi Chinomona ngomunye okwakuthiwa kumele axotshwe ehlangothini lwabesifazane lolu. Abalwa kumpi yenkululeko abakhulume lalumsakazo njalo bengamalunga ohlangothi lwabesifazane kubandla lezanu PF bathi bayaziqhenya ngenguquko esikuleli bandla ngemva kweziphithiphithi ezazikhona ngaphambilini. Bathi babehlukuluzwa lapho bethe bavusa amakhanda ukuzama ucebisa ekuthini kuqhutshwe njani umsebenzi. Omunye wabesifazane laba ngunkosikazi Ntombi yakhe Ndlovu oyisiphathamandla saleli bandla esigabeni seMathebeleland South eBulilima District.
Lo mhlangano mina ngiloveze ngawo ngizwa ungijabulisa okunye okumangalisayo ngoba ukuze kufike kulesi sikhathi sisebenze nzima okokuthi ekusebenzeni kwethu bekuyi-do or die ngesikhiwa. So nxa sekufika lesi sibanga ngizizwa ngimakha okunye okumangalisayo.
Unkosikazi Ndlovu ulandisa ngobunzima ababhekana labo.
Bekunobunzima ngoba besilabantu akade bengama-opponenti kithi akade bengafuni ukuthi silungise kuze kufike lesi simo esikiso sona abantu bebedonsele muva.
Unkosikazi Rose Masuku owetsholotsho esigabeni seMathebeleland North uthi bese kuyangisa lokho obekusenzakala ehlangothini lwabesifazane.
Ye uhlangothi lwabomama yodwa luphambaniseke kakhulu ngokuswelakala kokuqondisana lokungazi ibade sakudala khona ukuthi omama ubaba baphonda ngoba vele kwasemakhaya omama esibhedlela obaba siyabatshela okokwenza baphume balandele.
Unkosikazi Sihle Sithole owalwa impi yenkululeko laye uthi ujabule ngenguquko esikhona ikakhulu kuhlangothi lwabesifazane. Uthi isiphatho yena labanye bakhe ababesithola phansi kobukhokheli bukankosikazi Grace Mugabe sasimenza acabange ukuthi wahambela ize empini.
Sisebenze nzima singagqoki, sisebenze nzima singabantu abangomama ilizwe lelisalikhulula nzima.
Bekusinwa kujatshulwa ngemva kokukhethwa kwenkokheli zezigaba ezishiyeneyo kuleli bandla ngemva kokuxotshwa kwequla lababekade bekucele elibizwa ngokuthi yi-G40 ezigoqela unkosikazi Grace Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisigama.
nsuku senjalo ibandla lezanu PF lithi seliqinisa inhlelo zalo zokukhankasela ukhetho lomnyaka ka 2018 kulandela umhlangano walo omkhulu we Extraordinary Congress wona oyenzelwe eHarare. Umhlangano lo ugcizelele ngokusemthethweni ukuthi uMongameli Mnangagwa abe ngumkhokheli kanye lonobhala omkhulu waleli bandla, okutsho ukuthi nguye osezancedisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe olwenziwa ngomnyaka ozayo emele leli bandla. Umnangagwa ubekhangelele ukukhetha abasekeli bakhe ababili, uthe useza kwenza lokho kunsukwana ezilandelayo. Ukukhethwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ukuthi zigcwalise izikhenxa ezithile kuleli bandla ezazitshiywe ngabanye. Sixoxele umnumzana Joseph Chuma, ilunga le Central Committee yezanu PF njalo imela iphelandaba Mpopo mayidalele ephalamende, yena othi isixwayiso sokukhankasela ukhetho sivele kuye umongameli Mnangagwa.
Bonke buhambe kwabamandi isivelile njalo sesilungiselela ukuyaphambili sikhangelela umnyaka ezayo okhetho umongameli omutsha usekufakele sobala ubona silandele inqubo ezikhona zeke ubona umnyaka lozayo umnyaka okhetho. So isebthembi sibona ukhetho elizaba khona njengithabela kuto sesibambana njalo ugcizelele ubona kumele kube lokuqhumisana imlotha abantu bexolelane sibambane njengephati uluningi lwabantu esisebenze siya phambili njalo futhi into eyenza sisebenza lokwanokutayo ngokwenzile kwasuphi ubalele phandle sibile ngempela kodwa nonono asingathili umuntu acheleswa mkhulu ebezalipiyef kodwa sibe wakela izalipiyef isikhwama ezingakwana umuntu wonke hatshi okwanokobe sisenzela abambile ubana sethonta sokukhonza umuntu okungokhonzela ubana abantu sebelahleka ngenxa bantu basebele phawa ebeni kakhulu lokuvuselela into ezenzalo umkhumo wakhe ngokuthi kasivuleni ithinga ubudlelwano nabantu bonke siqhisa emlodani namazwi la esihlala sisilwa nawo kodwa izinto ezipositive ezenzengomnto ofuna ukuwakha ngenza wonke umuntu esiphila la emhlabeni lapha kuthiwa ngesikhiwa i-global village. So yonke into lelana yinto ethembisayo ukuthi ndizokuthi ihambe isiya la. So ngobanabekho ngesileyo ishambele kuhle kakhulu njalo futhi iyasinika i-direction yokubana siya ngaphikela kusasa lerodela bezimbabwe lenzalana zabezimbabwe.
Abakho abakhononayo ngokwabiwa kwezikhundla abangahambelani lezi nqomo ezithethweyo
ezibuleni abantu bonke ngathi amaprovinsi onke ejikelele kodwa yaabazele imaso kwabiwa izikhundla asendongo ongasuphiseka mhlawumbe bakhona abanye abangabekhonona kodwa into one umele siyisinde yinina izikhundla zilitshwana zikhwana umuntu wonke ena lo ophileyo asiyixhaseli simsekeleni asika be kusebenzelayo kusiya phambili ngoba ungangena ngomoya kamisipha umoya omona womhawu yikho lapho kuthina iy'ngxaba zingenza esivoxa izinto. So ngibona abantu generally sithabile labo abangajabanga mina ngingabakhuthaza ubona bakhungele nayo sasiyakuzwa kuwe namhlanje ngibona ukuthi kungabuya kuwe so bekezela esebenzela nabo ebhazini.
Udaba lwabasekeli bakamongameli-ke abanye bathi mhlawumbe kule ngxaki lapha ngoba siyambona umongameli lokhu ethikaza ukuthi akhethe abazamsekele.
Abantu kule ngxaki umuntu nje ofunaezizinto zakhe ngesikhathi sabe isifanele njalo esezinto zakhe ngendlela epheleleyo njengoba eshilo hayi ekangikulungise kuhle. So konke lokhu ana kumele kumfundisa abantu akunantembi njalo akunaelisebenzwa itena uza kulungisa azibekezeleni akulungise abantu kule ngxaki yimuntu ofunaezinto ngendlela epheleleyo.
Kodwa njengebandla lezanu PF kukhona elibakhangeleleyo yini abaningi bebesithi mhlawumbe ngowebutho umnumzana Chiwenga.
Mina engakujoleba ngizamenela ena lo yake fanele ngizamxhasa.
Kukhona osokugoqekile ngemva kwalo mhlangano
kuningi okuguqukile esiningi kakhulu njengozele umongameli ekhulumana even le i-afrikaand isibile very 1.5 billion ebivukisele ama-industry suke sengathi mina i-production sector inezixhasa ukuvuka abantu beqaluthola imisebenzi nxaso kunjalo-ke singaqasha ukuprodusa kuyadengisa fekisa ukuzangena futhi emthinito izile izimali emabhanki ukuswelakala kwabo sohamba lokuzibalulekile ithemba lelo kodwa sezi sohanse ukukhanya sesibonde hhayi uhamba kanje indlela yakhona sezingane into ezihamba.
Lo umnumzana Joseph Chuma ilunga le Central Committee yebandla lezano PF njalo emela iphelanda bampophoma edalele parliamente.
Njani madabezulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 am 2 pm la 7 pm eZimbabwe lisibamba kumagagasi ati 909 meter wave 4930 15580 la ku 6080 short wave frequencies lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethule VOA Ndebele lendo
Umqondisi wenkampani yeChoppies umnumzana Ramachandran Otapatu uthi abakhathazeki ngembiko ekhona phezu kwaye ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko ongomunye wabanikazi bale bhizimusi. Umphoko kubikwa ibhekane lamacala phansi kombuso omutsha kamongameli Mnangagwa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCameroon kwele Botswana.
Umnumzana Ramachandran Otapatu ujele iStudio 7 ukuthi indaba esiphathelelwa umsekeli kamongameli umnumzana Phikizela Mphoko azibadubi ngitshona kancane kodwa uvumile ukuthi umphoko ngomunye wabanikazi besitolo zeChoppies ebamba ingxenye yokungaba isikhombisa ekhulwini i-7% yamashares endaweni lomntanakhe usiqoqela uthi kodwa ezombusazo ezilethe inguquko eZimbabwe azange zibaphazamise ngitsho lakancane.
I am a businessman. I don't worry.
Sina singabe bhizimusi. Hatshe zombusazwe. Umphoko kazange angene kakhulu kubhizimusi. Ngesikhathi engena kubhizimusi lathi wayengummeli weZimbabwe eSouth Africa. Kukanti umntanakhe wayesebenza ebhanga lapha. Azange sidinge indaba zombusazwe.
Ebuzwa ngokuthi usekwakhuluma lomphoko ngemva kwezehlakalo zombusazwe eZimbabwe, othaphathu uthi akula sizathu sokuthi bakhulume laye.
Angakhulumi laye umphoko. Asikaze sithintane laye noma ngesikhathi engumsekeli kamongameli. Umuntu esikhuluma laye ngumntanakhe ongazange azingenise kwezombusazwe.
UOthaphathu uthi bayajabula ngohulumende kaMnangagwa ngoba ethembisa ukuthi uzadala umumo wokuthi amabhizimusi aphumelele kungela mgoqo njengakuqala.
Asikhathazekanga ngokwenzakala eZimbabwe. Uma kulokunye sithabile ukuthi sekungena uhulumende otshengisa ingqubela phambili. Usethembise ukuthi kuzaba lutshintsho ukuze umumo ube ngohlalekisikileyo njalo okhanga abafuna ukuvula amabhizimusi.
UOthaphathu uthi inkampani yakhe izaqhubeka ivula amanye amavinkili eZimbabwe kunje ikhangele ukuvula amabili esikhathini esifitshane esizayo. Umphoko ubikwa ebalekele kwele Botswana ngesikhathi abebutho behluthunelwa umongameli Mugabe umbuso. Kuke kwaphuma umbiko yokuthi uhulumende omutsha udinga umphoko ngamehlo abomvu elindelwa ngabebutho emngceleni ngesikhathi ephuma kwele Botswana. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 saGaborone kwele Botswana.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha Voice of America eWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jacob Zuma wele South Africa lamhla ukwenze kwacaca ukuthi usekela isiphathamandla sebandla lakhe libusayo le-ANC unkosazana Dlamini Zuma. Kulomunye ancintisana laye kuleli bandla umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi athathe isikhundla sakhe sokukhokhela leli bandla engatshiya intambo zombuso. Lokhu kwenzakala kulokulwisana kakhulu phakathi kwaleli bandla. Singene kwele India. Sokwedlule iminyaka emihlanu kuhlwengule untombazana e-India wayefundela ukuba ngudokotela egade ibhasi udaba olwasabalala elizweni lonke. Abalwela amalungelo oluntu kulelo lizwe batshengisele besithi kufanele kunanzwe amalungelo abesifazana wona abikwa esephulwa kakhulu kulelo lizwe. Izisebenzi zikahulumende zithi lanxa umqhatshi wazo ezamile ukubhadala iholo labo lonyaka azithokozi ngokuthi imali yebonus kayikabi khona njalo le mali zabo azithatheki emabhanga. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngeviki edluleyo uhulumende weZimbabwe uthembise ukuba uzabhadala izisebenzi zakhe iholo linyanga ingakapheli kodwa amabonus azabuya ngomnyaka ozayo njengoba engakabi le mali. Lokho akuphathanga kuhle ezinye izisebenzi ezinjengomnumzana Sicelo Ndlovu ongumbalisi obekhala ngokuthi loba uhulumende ebathembise iholo labo iningi lizadubeka ukuthola imali ngoba amabhanga akalayo okutsho ukuthi ikhisimusi abasoze bayikholise njengeminye iminyaka.
Nxa uyisivu 70 lesi yisikhathi sokuthi sabe sikhangelele ukuthi hayi engxenye izinto zizabangani ziyabangcono lamidlala iChristmas ngilemali njani njani kodwa le cash crisis ekhona vele kuba buhlungu ngoba yakwazi ukuthi izinto ezinye kumele ngizithenge but kazilani angeke ngizithenge ngekhadi kulamatamatisi emele ngiwathenge emsikeni angeke ngiwathenga ngekhadi emsikeni so kubuhlungu vele into yangkhona ayijwayeleki loba nje singafuni ukwenza ingane ha kungcono imali engxenye sabe sida but ukusebenza ngekhadi vele kubuhlungu imali yethu kayisiyo engasetshenziselwa ikhadi asiholi imali eningi yokuthi ungasebenzisa ikhadi kawuzwa ukuthi wakhona ususebenzisa imali eningi kakhulu.
Unkosikazi Kubongeka Nkiwane ongumongikazi uthi yena okunye okuzahlupha yikuthi amakhadi amabhanga okuthi abawasebenzise abadlela imali yona ebivele incane njalo iningi lezinto zifuna imali yamaphepha ezingeke zathengwa ngala makhadi. Uphinde wathi uhulumende sokumele abone enye indlela engenelisa izisebenzi zakhe ukuthi zithole iholo lazo zingahluphekanga ngokulala emabhanga njengoba ziyabe zivele zifunakala emsebenzini sikhathi sonke.
Ukuthola imali eZimbabwe njengomsebenzi wamhlahluphe ngoba emabhankini vele awula mali kuyabe kula malayini amade ukuthi wena ungene elayinini uyimelele kuyabe kuhlupha ngoba uyabufanakala emsebenzini and then kuthiwa i-plastic money. I-plastic money iyasebenza kwezinye indawo kodwa nakulezinye indawo abangavumi bayabe sinxa ngathi i-cocage kumbeni ngiyaswipe babe sibekupha ama-extra charges ukuthi imali ebevele ishoda ayisakwani wena ufuna ukuthi ubhadale ama-school fees irenti lokudla endlini leyo kusebenzisa serious akusela mali eZimbabwe so angikwazi bangawutshintsha njani ukuthi ama-citizens ake athole imali ngoba impilo vele sinzima akula mali sokuhlupa.
Ingcithi ecebungwana ngezombusazwe umnumzana Njabulo Ncube uthi iholo lezisebenzi zikahulumende libhangise ukubuya lonyaka ukwedlula iminyaka yonke kodwa abantu akufuzanga bekuthathe njengakuhleleka kwelizwe njengoba imali ilokho ingabambeki njalo yikho uhulumende ehluleka ukubhadala amabhonasi.
Ngibona zathi lokho kwenzekaleyo uPresident Mnangagwa lebandla lakhe lobusayo bakhangelele ukhetho olukhona ngenyanga ezizayo ngoba ukhetho loluseduzane kumele tshengisele ukuthi wenza something. Mina ngibona ngani ngumlilo wamaphepha lowo ngoba abantu bathethi ungaphuma phandle kwesitalada sebeqalisa ukulala phandle bamelele ukuthi bethole imali zabo. Imali lezi zibhaliwe kuphela emaphepheni kodwa ukuthi bazithole emabhanga kuzimu akulanto engathi sitshintshile kathesi ngokubuya kwamongameli uMnangagwa.
Izisebenzi zikahulumende ezigoqela abakubutho abasebenzela ezibhedlela lezimahofisini zizahola mhlaka 15 ngale nyanga. Amapolisa labagcina amajele abeZimbabwe Prisons and Correctional Services bahole ngolwesibili lweviki ezayo kugcine ababalisi abazahola mhlaka 21. Uhulumende weZimbabwe ubike ukuba akasoze enelise ukuhlawula izisebenzi zakhe iholo lebonus ethi yena uzaholisa ngomnyaka ozayo njengoba engakabi layo imali. Ibonus lomnyaka opheleleyo bayihole ngalo mnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Owaye ngukapteni weqembu leHighlanders ndawonye leqembu lesizwe lamaWarriors uThulani Biyancube uthi ikusasa yomdlalo wenguqu kweleZimbabwe iza kuba lengqobela phambili nxa kungavuselelwa inhlelo zabasakhulayo. Intathu yezindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ubiye oseshala elizweni lase-United States of America uwele Zimbabwe kulezi nsuku uzoqhuba inhlelo zeqembu lakhe labasakhulayo eLevia and Friends Academy lona elisungulwe ngomnyaka ka-2015 njalo elidlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A. Sekuleminyaka embalwa lomdlali leqembu lakhe beqhuba umncintiswano wabasakhulayo oweBia and Friends Football Tournament wona ophathisa amaqembu aphatheka kuwo ngempahla zokusebenzisa nxa bedlala ibhola. Umfoka Ncube uthi abasakhulayo bengaphathiseka ukuba ngabadlali bezinga laphezulu nxa bethola usekelo olufana lalolu.
Like right now silama soccer boots. It's not much but kuyancedisa abafana. Thina uyakwazi sikhula kuma-shooters sathola maybe sesilabo 16-17 years. But khathesi sizama ukuthi nxa bele 12 years, 10 years bese beqalisa ukudlala ngama-boots, I think uzabanceda.
Ubiya ukhokhele iqembu layo elendazi ngesikhathi litshaya eziwayo liphakamisa isicoco iminyaka ilandelana. Njalo uthi ukuphumelela kweqembu lebhoso kwakungenxa yokuthi abadlali balo abaningi babekhule bedlala bonke njalo baphiwa ithuba besasebancane.
Mina ngokubona kwami senior policy important ngoba thina sadlala, mina abantu players amaningi ngadlala la first team, ngadlala la from under 16 under 18, so I think ikho kwasincedayo.
Umqeqetshi wapha ubiya labanye abadlali abagoqela uSiza Khoza, uGift Lunga Junior, ubeka iThemba Ndlovu kanye labanye ithuba lokudlala kuqembu layo lendazi nguMadinda Ndlovu okunguye njalo ukubikwa ukuba uzathatha isikhundla esithiwe ngumqeqetshi oyisizalo niselizwe leHolland uErol Akpi ngomnyaka ozayo. Ubiya uthi ukuqhatsha uMadinda kungalisebenzela iqembu layo lendazi.
Based on yezi ele support ye executive, I think uMadinda is a good move. Uzanika abafana labani, uzahlanganisa youth and experience. I think uzancekeka leyo.
Kwele Melika ubiya usebenzisana lenhlanganiso ye-Make Your Own Ball Day okuyiwe ephathise ekudingeni impahla zokudlalisa ibhola uqembu lakhe eLevia and Friends kanye lalezo eziphiwa amaqembu aphatheka kumncintiswano weLevia and Friends Football Tournament. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umculokazi nje siyamluma isithi ithuna lami. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Amalunga ebandla lezana uPFA wesifazana ethi amukela ngenjabulo ukukhethwa kwankosikazi Mebruchi nomona ukuthi akhokhele uhlangothi lwabesifazana isikhundla esasiphiwe unkosikazi Grace Mugabe. Uhlelo lokubhalisela ukuvota selwengezelelwe amalanga ngamaviki ayisithupha. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.